wasalimonani ama Zimbabwe amahle Studio 7 omuhle ngiyabonga ngethuba leli lokuthi ngikhulume ngeqiniso eliku ground isikhona nelo khetho olubuyayo ngo-2023 olwama harmonized election eZimbabwe. Thina njengebandla elezanu-PF sesikubone ukhetho lolu luyi-walkover ngesikhiwa eZimbabwe sekusela i-formation of i-MDC lolu luzaba lulula sibili. Ngakho-ke ngithi hatshi sesiwinile njengezanu-PF. Ama-campaigns seqalisile e-March North. Ngikhuluma nje ama-MP amanye esephiwe izimoto ngomhlangano goqela lami ezokuthi singene e-ground siqalise ukuvuthuza i-ground. Yebo, asikangeni ku-level leyana esingake siyikhangelele ukuthi hayi khathesi sesiku-gear 5 ngoba simelele umongameli welizwe ukubana elontshe ethiwa yi-manifesto ezanu-PF. Ku-manifesto sikhangelele ukubana yikho lapho esalontsha khona i-national campaign program. Sisuka khonapho kuyabe sokutshisa sibili okumangalisayo. Kodwa kwakhathesi siqalisile from our individual efforts njengama-candidates silama-team athiyeneyo aku-ground. Sikhuluma nje mina njenge-candidate ezanu-PF eBinga North constituency. Ngilama-team ami aseqalisile ukusebenza. Ngikhuluma nje aku-ground ayakhampena bayahamba ward by ward be-campaigner. Thina sizabajoyina khonapha emalangeni alandelayo. Siqeda nge-trade fair, siqeda ngokulontsha, sesiqalisa ukuba labo ku-ground, sesihlala labo sesikankasa sikhuluma ngobuhle obezanu-PF. Amanye ama-MP emathinoth labo sebeqalisile sibe sisonke ku-PCC ephelileyo nge-weekend. Bonke balethemba lokubana siyanqoba ukuthi indawo zonke kuyakhankaswa ewange, bayagijima kuma-constituency wonke awiwange. Ungahambe itsholotho bayagijima, omama uMusa labo baba uKhumalo bayagijima, ugijima uyelenkayi bayagijima, uComrades Stars labo Comrades Tembiso bayagijima, eLupana sikhulumi oNdlovu Ncube bayagijima, eMguza bayagijima, uminister phansi laphezulu lasebubi bayagijima, ama-comrades wonke baya campaigner. So hayi, imathinothi kumnandi sibili kuyawineka. And iZanu-PF overall hayi, sikhangelele ukubana iZanu-PF iyawina okune-power ilizwe lonke. Ungabona thina siba i-confidence emathinothi, asikhulumi emashonaland, asikhulumi e-midlands, asikhulumi kubomashingu. iZanu-PF ikuwina kuphela. Singibandla elibusayo siqhubeka siya phambili siyakha ilizwe njengoba wathi umongameli welizwe ukuthi liyakhwa ngabanikazi balo. Siyabonga kakhulu.